siyabonga Chris siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 8 ngomfumo 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo ngisithi endabeni zethu lamhlanje.
It means something wrong. Wala asu jila. You stop it. Whoever is engaging in factionalism.
Unkosikazi Grace Mgabe usola ukudonselana kubandla leZANU-PF njalo uthi abangenelisi ukulima amaplazi abawaphiwa ngurhulumente kumele bawabuyisele.
And he was charged with the contravening section 33 that was undermining insulting the authority of the president.
Kusungulwa isikhwama semali izigidi ezingamakhulu ayisithupha zamadola ezasetshenziswa kunhlelo zempilakahle. Ucwaningo lwe-Mass Public Opinion Institute oluveze ukuba iningi leZimbabwe liyamethemba uMongameli Mugabe ludala inkulumo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Unkosikazi Grace Mgabe namhla usole ukudonselana khona athi kuqhubekela phambili kubandla leZANU-PF wathi abenza lokho zinhlanya zabantu. Ekhuluma emhlanganweni awenzele eChimanimani, unkosikazi Mgabe uthe amalunga aleli bandla kumele ahlalisane njalo asebenzelane ndawonye. Uthe njalo abalimi abaphiwa umhlabathi abangawusebenzisiyo kumele bawubuyisele kuhulumende uphiwe abantu abenelisa ukulima.
Baba simudandala eminda but abazuyishalisa. Ini ndicharama nichenela.
Bakhona abantu abaphiwa amaplaza amakhulu kakhulu kodwa abawasebenzisi. Ngakho ngizaqhubeka mina ngokwami ngikhankasela ukuthi kukhangelisiswe udaba lokwabiwa komhlabathi. Kube le audit ukuze kubonakale ukuthi liyawasebenzisa yini amaplazi njengokukhangelelwe nguhulumende. Umuntu nxa ele plazi elikhulu kakhulu engelisi kulilima lonke kakhulume lohulumende umhlabathi wabelwe abanye.
Unkosikazi Mgabe ucele njalo umphathi ntambo wezamagetsi umnumzana Samuel Ndenge ukuthi abalimi bengacitshelwa amandla kagetsi. Ukuhlaziya amazwi kankosikazi Mgabe sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Meli Dube.
Udaba lokudonselana kuZANU-PF ngokubona kwami ngibona ana kunamuntu okuZANU-PF ongakhuluma ngalo as if ingadonselani lamuntu. Ngicabangela ukuthi yena unkosikazi Grace Mgabe laye kulegcele adonsa ekilo. Ngabeza ngiboni muntu ongasadonse emele igcele. Naye ngokwakhe upresident siyakunanzelela ukuthi kwelinye ilanga uyakhuluma indaba ezingani zisola elinye icele, elinye angakhuluma indaba ezingani zisekela elinye icele. So yena nguye engathi engabe esetshenziswa ephakathi naphakathi sedonselwa ngapha donsele ngapha donsele ngapha. So kangiboni ukuthi ngubani kade esomsulwa ongakhuluma sibisibile ngokuthi ufuna ukukhuza abanye. Sekuyiphathi nje ngibona ngani ukuthi hhayi isisemaphethelweni and kabakwazi ukuthi benzeni.
Ekuxotshweni kukamjuru abanye babenakana ukubana sokuphelile ukudonselana kubandlaleli, kungani kuqhubeka?
Into ekhona emgqoka ebandleni leliyana ukuthi umongameli walo usegugile kakhulu and ngumuntu esingathi esintwini siyakwazi ukuthi selifikile selisiya ngomtsha wendoda. Engcelo kuya ngomtsha wendoda selizulile lapho selitshona selingena kunina. Ngumuntu osekhulile ongathathwa ngomdalo wakhe noma ngaphiphi isikhathi ngokunanzelela ukuthi thina abantu vele siyafa kasiphili kokuphela. Kumbeni uzafika ezingeni lokuthi engxenye acile engasenelisisilisibili ubonakala phambi publicly eyenze umsebenzi okuba ngupresident. Ngalokho-ke kakula muntu akula formula kabala ndlela yokukhetha omlandelayo ukuthi mbani ozamlandela. Kuba le uncertainty enkulu so ngombango okhona laphana. Ukusola kwakhe ngalokho okwama-farms i-multiple ownership ukuthi kunabantu abanama-farms amaningi njani njani eyinto akade bevele beyazi eyinto abayenzayo bona isikhombisa ukuthi kungenzeka ukuthi kube qhinga futhi elinye liphekwayo ukuthi abanye bathathele umhlabathi kumbe amafami bangabe bengabakamjuru kumbe abaxatsha ngathi ngabakamjuru kumbe nabanye nje abafuqa engathi abakuthandisisi kumbe abafuqa bekwenye icele abangalithandisisi. So I think kumele sinanzelele ukuthi nxa esekhulume esenza njalo bakhona vele asebethagethiwe ukuthi bazathathela umhlabathi.
Umnumzana Meli Dube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Sokusungulwe isikhwama sezigidi ezingamakhulu ayisithupha zamadola i-$600 million esemali ezasetshenziswa kunhlelo zempilakahle. Isikhwama lesi saziwa ngokuthi i-Health Development Fund njalo sisungulwe lamhla esibhedlela seMahusekwa eMarondera. Kubika uMavis Gama.
Ingoma yelizwe leyo ebihlatshelwa ngabaze emkhosini lo ngokukhokhelwa kweqembu le-Prison and Correctional Services lamhle kuseni ngokuphawula lesi sikhwama. Umeli wenhlanganiso ye-UNICEF eZimbabwe uMnumzana Hussein Reza uveze isilinganiso semali okumele ibuthaniswe phansi kwalesi sikhwama ezaphathisa ekuthuthukiseni impila kahle kaZulu ikakhulu ukwehlisa ukulahlekelwa impilo kwabesifazane ngesikhathi bebeletha kanye lengane. Lesi sibhedlela seMahusekwa esanda kwakhiwa ngendlela yaphezulu siqale ukusebenza ngenyanga edluleyo kampandula sikhangelelwe ukuphathisa uZulu wonke wesigabeni seMashonaland East. Ubufakazi obunikezwe ngabanye asebethe bathola usizo okubalisa unkosikazi Tuwede Adam olandise udaba lokuba wathola njani usizo. Umangalisa uZulu unkosikazi Adam lapho encoma umsakazo weStudio 7 ethi ngoba kulapho ezwa khona lapho ayengaya khona ukuyathola usizo. Umnumzana Mlondolozi Zindlovu obekhona laye emkhosini lo uthi yabumangalisi ubufakazi obukankosikazi Adam ngoba kuyiwo umsakazo olandelwa ngabantu.
Loba nje uhulumende wethu exothoza imisakazo le abayibiza ngokuthi ngama pirate radio station iyancedisa kakhulu ukugcwaliseleni esingakuthi ngesikhiwa information gap. Lokhu kutsho ukubana umsakazi weStudio 7 leminye imisakazo esakaza ingaphandle kweZimbabwe iyagcwalisisa kakhulu izifiso zikaZulu ngoba lumama ubekhuluma okusenhlizweni yakhe ubekhuluma akuzwa emsakazweni weStudio 7.
Kuyisibonelo sokuba uZulu engelani lokuthiwo ngabanye ukuthi imisakazo ingekho emthethweni kutsho uNdlovu.
Abakulalelayo njalo abakufunayo ukuzwa imibiko yeqiniso. Ngakho ke nxa uZulu ethokoza ubona hayi into lezi sayizwa emsakazweni weStudio 7 kusho ubona uZulu uyalamukela iqiniso uyatsho njalo uyakubeka sobala ubona hayi lumsakazo ngumsakazo weqiniso.
Unkosikazi Nolini Ndoro ngomunye ofakaze phezu kosizo aluthole esibhedlela seMahusekwa esakhiwe ngemali eyabuthaniswa phansi kwesikhwama se-Health Transition Fund.
Ah, si right. Ngibalele khonapho. Yeah. Umntwana wami amanesi angikhona a-right. Yeah, akwazi ukufata abantu kuhle.
Lo mkhosi ungenwe izinkokheli zenhlanganiso ezehlukeneyo okuyizo ezikhanyelelwe ukuphathisa ukubuthanisa imali yalesi sikhwama se-Health Development Fund. Lezi ngezibalisa AEDFID, UNICEF, WHO, UNFPA, EU, World Bank, lezinye inkokheli yomdabu, inkokheli kunhlangothi ezehlukeneyo zempilakahle kanye loZulu weMahusekwa bebekhona labo. Bebekhona bekade belibasa uZulu okubalisa iqembu leziwotshwa zeSt Thomas eMarondera ebezisina imigido yomdabu okunje ngoweJerusalema. Ngimele Studio 7 ngiseMahusekwa eMarondera ngingumeVis Gama.
Ucwaningo olwenziwe inhlanganiso yeMass Public Opinion Institute oluveze ukuba iningi leZimbabwe liyamethemba uMongameli Robert Mugabe soludale inkulumo. Lolu cwaningo luveze njalo ukuthi uZulu uyamesaba uMgabe lanxa yemethemba. enye inkokheli elandela uMongameli Mugabe kuluhlu lwenkokheli elokwethembeka ngumnumzana Morgan Tsvangirai owebandla le-MDCT. Kuthi unkosikazi Joyce Mjuru ngowesithathu kulandele umnumzana Simba Makoni owebandla leMabambo kuSile Dawn. Abafana lo mnumzana Walshman Ncube loDumiso Dabengwa balandela kachana. Lolo cwaningo soluthiye uZulu ele mibuzo eminengi. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Bayokhangelile khona lokuthi engxenye abantu babesesaba, engxenye kuyabe kulezinye izinto ezabezenza abantu banakane ngenye indlela. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi nxa kudinisiswa kulama-research anjalo, kuqakathekile ukuthi inhlanganiso ezimizodwa nenhlanganiso zombangazwe kumbe zombusazwe zikhangelisise, zihluzise kokhulunywa ngama-ripoti la. Iloba kukhona okunye nje okuyaba ngasoqiniso eligcweleyo, kodwa kuyabe kuqakathekile ukuthi bekulandele, bekulalele, bekuhluze, bekuhlaziye njalo.
Kanti vele kungenziwani ukubana kube le mpumela engasoze isolakale?
Impumela vele izasolakala kuyonke i-research, ngoba abanye bangathi inani lokudingisisa mbe i-sample size lelincinyane kumbe ama-limitations of i-research abe maningi. So kungunzima sibili ukuthi sithi yonke i-research nje ingaba le mpumela engasoze iphikiswe ngabantu, ngoba i-research vele injalo, ile nani elithile labantu abakhulunyiswayo njalo iye ilokunye kwenqabela ukucubungula kwangkhona bathi i-limitation of i-research yangakhona.
Manje pho nxa singakhangela inhlolisiso efana naleyi yokubana abantu bazathi uMongameli Mugabe bayamthanda ngakwelinicele bethi bayamesaba, impumela yangkhona
akunzima sibili, ngoba esikhathini esiningi abantu babe besesaba. Kuyabe kunzima sibili ukuthi abantu bekhulume egcekeni ukuthi abamthandi, ngoba babesisa ukuthi enxebe anganyamalala, enxebe angathunjwa, enxebe kungenzakala okunye nje yibo.
Kodwa-ke nxa sikhangela zona inhlanganiso ezenza inhlolisiso lezi, singathini? Ziyasekela na inhlangothi?
Ezinye zingabe zisekela inhlangothi, kodwa mane ke-Mass Public Opinion Institute generally nje ayithathi ihlangothi. Kodwa ukuthi babe ngakhangelanga ezinye izinto njalo ezenza abantu bekhulume njalo. Kwesinye isikhathi vele i-research bathi ngesilungu yasethe agenda, ungavele ukuze umuzi ukuthi abantu bayamthanda babamthandi, abantu bahlele cabanga ukuthi vele kumele bethi bayamthanda.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe obexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekoBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lakushortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uhulumende sekhuthazwe ukuqakathekisa inhlelo eziphathisa inhlalakahle kaZulu abele imali enengi kugatsha lwezempilakahle njalo kuphathiswe abaswelayo kanye lenhlelo zokulima lapho ehlela uluhlu lokusetshenziswa kwemali yakhe yomnyaka ozayo e-budget. Kubika uNothando Sipanda.
Izakhamizi zithi iningi labantu liphila impilo ephakathi kwembokodo lelitshe ngenxa yokungaqhubi kuhle kwezenotho osokuthiye uZulu elahlekelwe yimisebenzi, kungakho akuqakathekiswe inhlelo ezizathuthukisa impilo zabantu. Isakhamuzi unkosikazi Sibusiso Chuma usebenzelana lasebekhulile abaswelayo, uthi kufanele uhulumende aqakathekise inhlelo eziphathisa abaswelayo eze-social welfare, ngoba abantu abasenelisi ukuziselela ngenxa yomumo welizwe. Uthi kungumlando kahulumende ukudinga imali eneleyo ukuvuselela inhlelo zokugcina intandane lasebekhulile, iningi labo elivele lalahlekelwa imali elaliyigcinile ngenxa yokubhidlika kwenotho.
Bephila nzima ngenxa yendaba yomkhuhlane okhona, umkhuhlane wengculaza, ngoba abantu lokungasebenzi kwabantu, le mali yakithi engababekiyo ukuthi bakazi bazama ukuthengisa ukuthi bayathenga abantu abathi sibathengise uzafica ukuthi imali abayenzayo imali encane kakhulu uthando solushitshane khathesi. Kwesi sikhathi bakazi bamthatha ugogo bahlale laye bayamhlukumeza besezibona ukuthi kungcono ngezihlalele egangeni kulokuhlukunyezwa.
Ezemfundo lazo bezingasaqhubi kuhle ngenxa yabazali abangasenelisi ukuhlawulela abantu babo ezikolo. Inhlelo ezifana le-BIM ephathisa ukuhlawulela abantwana abaswelayo aluqhubi kuhle ngenxa yokusilela kwemali. Phezu kwalokhu, ugatsha lwezemali solwaletha umthelo wengwalo ezingena elizweni oyisilinganiso samachumi amane ekhulwini i-40% yentengo yawo. Isakhamuzi unkosikazi noMagugu Nkomo uthi i-budget ezayo kumele iwususe lumthelo ngoba uzenza indleko zemfundo zikhwele uZulu yena evele engenelisi ukuhlawula indingeko ezikhona. Uthi amanyathelo anjengalumthelo aveza ukuthi vele uhulumende kazi inhlupho zabantu abakhokhelayo.
Kunzima ukuthi shuwa i-government ifake i-tax emabhukwini angenayo ngoba okwakhathesa abantwana sithwala nzima ukuthi sibabalise amabhuku. So nxa sokuzafaka i-tax emabhukwini kusho ukuthi amabhuku azangena azadura. Ezithi zivele khathesa amaningi siwathenga nzima. So what more nxa ese-importwa esefaka i-tax akula abantu abalutshwana vele bezawathenga.
Uhlangothi lwezempilakahle ngolunye lalo oluqhutshwa ngemali ezivela kunhlanganiso ezithiyeneyo ezizimeleyo. Lokhu sokulethe ukwesaba ukuthi lezi nhlanganiso zingasusa usekelo lwazo iyozala nkomoni njengoba izibhedlela zikahulumende zivele zithwele nzima ukuphathisa bonke abadinga ukwelatshwa ngenxa yokusilela kwemithi kanye lemithina eseyagugayo ingalungiswa. Ocubungula ezokuhlalisana kukaZulu uMnumzana Khumlani Maphosa uthi uhulumende kagcwalise isivumelwano se-Abuja Declaration ukupha ugatsha lwezempilakahle ichumi lanhlanu ekhulwini i-15% kubhajethi iminyaka yonke. Uthi ukuthembela kunhlanganiso zamanye amazwe kuyingozi ngoba lapho zithe zaphuma elizweni kuyasalwa kubona okwabonwa yingidi ithwele ilahle.
Ubuyanga buyanda lendlala eZimbabwe. Nxa kule buyanga lendlala kwenza ukuthi imikhuhlane ithelelwane kalule ngaba ngetholana ngokudla ngemanzi ngokuhlala kuhle kumbe ngezimacansini. So nxa singa-investi ikakhulu kubhajethi yethu ukuthi sibone ukuthi siyakhulisa ezempilakahle sizaba lenkinga yokuthi sizaphakathi komnyaka sizazithola sesigijima sesimatasa sesidinga abazasincedisa ukuthi silungise izinto sezonakele.
Ibhajethi yalonyaka iza ngesikhathi indlala layo isingenile ezigabeni eziningi zelizwe kulandela ukungani kuhle kwezulu endaweni eziningi zelizwe. Lokhu sokwenze uhulumende athenge ukudla kwamanye amazwe ngayoneyo imali endutshwane evele ikhona elizweni. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Sibanda.
Ngolwesine ngeviki ezayo mhla ka-15 Mfufu, umhlaba unanza ilanga lokwenziwa ngabesifazane emaphandleni ele International Day of Rural Women. Ngakho ke iStudio 7 ithanda ukuxoxisana lani ngezemaphandleni. Lingaphi kweZimbabwe emaphandleni? Thumelani iWhatsApp text loba i-audio esingayidlala emoyeni loba njalo lithumele inombolo zocingo ukuze silithinte kunombolo zethu zeWhatsApp ezithi 1-202-465-0318. Inombolo njalo 1-202-465-0318. iStudio 7 ngeyakho.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umthetho ndaba waphezulu owe Supreme Court kwele Rwanda usuphe imvumo umongameli Paul Kagame ukuthi yancintise okwehlandla lesithathu kukhetho lokudinga umongameli. Lokho kuphambana lesisekelo sombuso esithi umongameli kumele aphelele kumahlandla amabili kuphela. Inhlanganiso yenguqu emhlabeni jikelele iFIFA isimise umsebenzi okwenyanga ezintathu ezilandelayo. Umkhokheli wayo umnumzana Sepp Blatter kanye lesiphathamandla salinhlanganiso uMichael Platini. Ababili laba bathathelwe amanyathelo la ngemva kokuphuma kobufakazi bokuthi umnumzana Blatter wapha uPlatini izigidi ezimbili zamadola i-$2 million engaziwayo ukuthi ngeyani ngomnyaka ka-2011. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zithi zibhekane lobunzima obukhulu ekusebenzeni kwazo okubangelwa ngumomo wezenotho elizweni osokubangela ukuthi izisebenzi zingenelisi ukuhlawula indingeko zazo zokuba ngamalunga alezinhlanganiso. Kubika uMark Peter Ntambe.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi ye-Federation of Food and Allied Workers Union of Zimbabwe, FAWUZ, umnumzana Runesu Dzimiri, uthi indubo zezomnotho elizweni sezibangele ukwehla okwesabekayo kwamalunga abo kubangelwa ukuxotshwa imisebenzi, ukwehliswa iholo mahlayana kungela ukuxoxisana kulolo daba lokuncitshwa kwe-overtime osokubhakile kumankampani. Uthi konke lokhu sokubangela ukuba kube nzima ukuba bethole imali yokuqhuba imisebenzi yabo yama-union. Unkosikazi Maria Masango weinye yalezi nhlanganiso uthi sokule nkitha bechabi la kundlela izisebenzi eziphathiswa ngayo kungasafani la kudala.
Umuntu wonke waye protected ukuthi engaye reporter whoever okufuze ukureportwe khona wayezuza umbono wakhe atshengisa ukuthi hamba kuyuneni enje uzasebenza unje. Manje khathesi ama-union ama-bogus union segcwele lapha eZimbabwe and the one connected to the government iyencedwa faster iproblem yayo. Sebenzi zonke zizuze ukumelelelwa okugcweleyo nothi ukuthi which part do you support.
Umnumzana Elijah Mutemeri wenhlanganiso ye-ZTTU uthi udubo yikuba sokulokungenela kwezombusazwe kudaba lwezisebenzi njalo kuhlulwa ukuba isisebenzi ngesaliphi ibandla kwezombusazwe.
Lokhu ku-serious, ama-union vele kasela lutho. Izisebenzi kazisekho kutsho ukuthi vele imali kakusela. Affect ama-unions kuphela, even layo i-government ngokwayo is affected ngokuba ama levies ama taxi akusela ama tax because umuntu wonke say informal. Now ama unions njengoba sikhuluma ka tax akusela abantu I base financial base yabo siphelile akula lutho.
Othi lokhu kwehlisa amandla alezinhlanganiso okuvikela izisebenzi lapho zisephulelwa amalungelo abo. Othi amankampani amaningi asenelisi ukubhadala izimali zama-subscription kibo okuyinto ehlisa imali abazithunyezelwayo labazidingayo ngenyanga ukuba beqhube inhlelo zabo kakuhle. Abezombusazwe yibo njalo ababekwa belomkhuba omubi wokungafuni ukubhadala izisebenzi kuhle. Unkosikazi Masango uthi kukhanya kwenziwa ngabomu lokhu ukwenzela ukuphazamisa ke indlela lezinhlanganiso ezisebenza ngayo.
Kuyile yi-agenda kahulumente ukuthi thina sesikhuluma ngekuthi kuthiwa informalizing the informal, ukuthi wonke umuntu okuformal angene kwi-informal ngoba vele isokunjalo.
Inhlanganiso ye-Federation of Food and Allied Workers Union of Zimbabwe lamalungu akho aqina i-Baking Industry Workers Union, Food Processing Workers Union, Fish, Poultry and Meat Abattoir Workers Union, Grain Marketing Board Workers Union, le Soft Drinks Manufacturing Workers Union phakathi kwamanye. Ukhulumende weZimbabwe yena walungisisa umthetho we-Labor Relations Act esithi uvikela lokulwela amalungelo ezisebenzi elizweni. Kodwa ngokuxotshwa ngobuningi okwenziwe izisebenzi kunyanga ezimbili ezedlulileyo, izisebenzi zithi lokhu akunjalo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ihlekana labezanu-PF abazibiza ngokuthi i-Generation 40 abakhanya bekokhelwa ngumnumzana Sevia Kasukuwere babikwa bezimisamisa bedinga ozangena esikhundleni sikamongameli Mgabe nxa engasekho. leli qembu libekwa lingafuna umsekelo wakhe umnumzana Emerson Mnangagwa abe nguye ozasithatha. Kambe lingaphumelela na?
Inkokheli ye-ZANU-PF iyavuma ukuthi i-Generation 40 ikhona ebandleni loba belemibono etshiyeneyo ngamandla ayo yokudinga ozathatha isikhundla sikaMugabe nxa engasekho kiso. Ababizwa ngokuthi yi-G40 ibizo elivela kulungelo labo elikusisekelo sombuso welizwe lokuthi bangangena kukhetho lukamongameli bakhanya besebenzisa unkosikazi Grace Mugabe ukuthi bathole ukwenza santando. I-G40 le ilabantu ababalisa uKasukwere, uProfessor Jonathan Moyo, uPhilip Chiangwa, labanye abazonda uMnangagwa abathi angeke anqobe kukhetho lukamongameli njengoba icatshangelwa ukuthi wayengomunye wabajojozela umbhuqazo weGugurahundi owabulalisa abantu abaningi eMathebeleland leMidlands. Omunye walabo ozwa kuthiwa i-G40 idla njengempehlane kubandlaleli ngumnumzana David Ndlovu okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF. Uthi benza njengabathengisi ababulalisa abantu abaningi ngesikhathi sempi yenkululeko.
Kodwa lokho kuthiwa ngamasudo ngama-freedom fighters ababehamba bengena bethengabelungu i-Rhodesian government ababehamba becabana ukuthi kulabantu abalwayo ama-freedom fighters alile bacabane balwe. Mina lokho engikuthatha ngokuthi ngabantu abafuna ukudabula iphathi phakathi izitha ziphathi ezihlangela into engekho, inzinda zingajikela, inhlabathi ziyaxabana zile ukuthi kulo muntu oziphothuleyo kungelalutho oziphothuleyo.
UNdlovu uthi akukhanye ukuthi abantu laba balamandla okuguqula okwenzakala kuZANU-PF.
Akuna muntu kumbe ama-groups amandla okuguqula okwenzakala phakathi kwebandla. Ibandla liguqula ngesisekelo sebandla. So mina ngikwazi kwami bona abantu bangamalunga ebandla ukuthi kumba nobagroupileyo laphana wathi phakathi kwamabili athi lezi zindlulo loluphowo angazinhlani lakho mina ngiyazi kungamalunga ephathi.
Omunye njalo umsekeli webandla leZANU-PF umnumzana Thamuka Nyoni uthi akuqedakali ukuthi i-G40 iyisimo bani.
Into nje engakazivele egcekeni izirumali nje ukuthi khona kule nto engiyamazalo enjalo. Mina okwami angikahlangani layo into enjalo. Okhanya ngani ngabantu lapho angane baphansi kweminyaka nale i-40 ekhulunywayo nale. But ukuthi khona kujongeni okwinto kwakhona kumbe ngabantu labo yabona phela kulama-session kulezi nsuku. Kumbe ngabanye laba bezama ukuzivuthavutha nabo bebongomatempu kweni. But ukuthi kujongeni okwinto kwakhona hayi that much I can't comment.
Uphinde wathi okusobala yikuthi kuzalandelwa imithetho yelizwe leZANU-PF ukukhetha inkokheli ezizathatha izikhundla zaphezulu okugoqela ozakhethwa nxa uMugabe engehlelwa yingozi.
Thina ebandleni bethu silibandla elikulandela i-constitution. Kuyikhaso kusuke kwaba lento ezinjalo kubakline ukuthi khona umuntu uyabelandela khona for the meantime uyatake over kusamele ukuthi kwenze olunye ukhetho.
Ingcwethi kwezembusazwe okunhlanganiso kaZulu ebizwa ngokuthi yiUphondo umnumzana Sabelo Sibanda uthi akukhanyi ukuthi laba bantu ngobani njalo bajongene.
Ma belandela imfundiso leyo evele ikhona kwiZANU-PF akulalutho olutsha esizaluthola. Kodwa ma sebethi bona bafundile bafuna ukuguqula ilizwe kube leZANU-PF entsha mhlawumbe ingasebenza. Ikuthi nje asikazi angingabikwazi mina personality ngobani bathi bafuna ukwenzani sengibone nje emaphepheni kuthiwa bakhona.
Kukhanya engazani i-Generation 40 isakhona njalo ilakho ukuthwala nzima ekuzameni ukuguqula okwenzakala kubandla leZANU-PF lapho okulokuxoxozela lokufuthelana ngenxa yokuluphala kukaMugabe. Kodwa ke uMugabe owaziwa ngesitemo sokuthi nguGushungo ulakho ukuphazamisa konke okwenziwa yi-G40 ngoba isaziwa ngokutshayanisa abantu amakhanda yena eziphethe esidukwini. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube.
Lingayika chana luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk asihluzeni bomama lapho esikhangela khona ilanga le-International Day of the Girl Child elinanzwa ngesonto. Kwanelo kwalamhlanje mthwakazi olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilale.